Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 2 kumbimbitho 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Ukudlakela olunengi kuleli lizwe luqalwa yi-ZANU-PF kumbe zinhlangothi zikahulumente ezifana nakozetherapies yikho esikujwayeleyo khonokho ukuthi kokwenzakalayo.
Abasakhulayo be-MDC ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lodlakela bazamiswa enkantolo namuhla.
Kuyamangalisa ukuthi khathi abantu belokho bebuya bethola kube afakwa ku-quarantine bafakwa ku-quarantine. I-quarantine leyo isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asinene ukuhambelana.
Ukulaliswa esibhedlela komuntu ovele kwele China ukuze ahlolwe igciwane le-coronavirus sokudale ukungahlaliseki kuZulu weHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC abalichumi lanye ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lokubangela udlakela bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Abasakhulayo laba babotshelwe eshitungwiza eSt Mary's ngemva kodlakela olubikwa luqhamuke phakathi kwabo lamapolisa. Ibandla le-MDC lithi abasakhulayo laba bahlaselwe ngamapolisa besendlini yesiphathamandla salo uMnumzana Job Sikhala lapho ababikwa bebemvikela ngemva kokwethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abe-MDC laba batshaye ibhasi yezubko babulala amafastela. Kepha isiphathamandla se-MDC uMnumzana Prince Dubeko Spanda uyakulandula lokhu.
Okwakuqala Nkomo ukuthi udlakela olunengi kuleli lizwe luqalwa yi-ZANU-PF kumbe zinhlangothi zikahulumende ezifana nakozetherapies yikho esikujwayeleyo khonokho ukuthi kokwenzakalayo. Akekho umuntu ongaba lesibindi kuleli lizwe sokusukumake sithi nokuthi ngiyehlasela i-ZANU-PF nokuthi ngiyehlasela uhulumende nokuthi ngiyehlasela amapholisa. Amapholisa wona lawo vele aze ebonakale sesitungwiza wona ayesiyadingani kwakutheni babezweni ngubani. Yindaba engawuphendule umbuzo ukwenza ukuthi sibakhulule ekuthini yibo abaqalisa umsindo. Kodwa ngokuzwa esikuzwayo khathesi ngani amapholisa yiwo ahamba aqalisa udlame esitungwiza abantu batholakala sebengababhidimayo bedinga indawo zokuqatsha nokuthi bachayelwane bengakwazi ukuthi kubangwani. So-ke abantu kwesinye isikhathi bayafika labo esikhathini lapho abathi khona hayi mani kanti ngenzeni.
Kodwa amapholisa athi achitha abasakhulayo laba ngoba babeqoqa ukwenza udlakela.
Abasiphi ubufakazi Nkomo? Into yonke kulomhlaba isebenza ngobufakazi. Amapholisa sokuyisikhathi sokuthi nxa bekhuluma ngezinto abakhuluma ngazo beveze sobale ukuthi hayi nampu ubufakazi esilabo okwayenzakalayo ukuthi thina sizwa kuthiwa khona kulabasakhulayo ababuthene endaweni enje sasesihamba thina ukuhamba kwethu esawuhambayo lathi sahamba siba singaka kumbe sasibabili kumbe amapholisa sasibathathu kumbe sasilitshumi ngoba kwakuzimota ngazi zisiyadingani ukwenzela ukuthi lathi amapholisa nxa siwajaje kube fair hathi ukuthi khona bebe yibo abafuna ukusikela ukuthi bona abakuthoyo isikhathi sonke kuliqembi siyayenza ukuthi sibacabangele ukuthi banamanga laba bantu ngoba hathi abona ukuthi nxa sikuzwa konke ungani bona yibo abahambe baqalisa into yona le khathesi sebesuka sebengani bona yibo abahambe bayakuba ngama-victims yabasiphi umfakazi sonke sifuna ukubona umfakazi babo so far asikaboni lutho ngaphandle kokuhamba bekhuluma besithi bona bathola abasakhulayo bebangela ithize whether yilo lelo bandla abalitholo kumbe kayisilo kakufela ongaba nomfakazi ogcweleyo. Sonke sekufuze ukuthi silalele bona kodwa sibazi ukuthi balohlangothi abalusekelayo abasekeli mahlangothi wonke kulisuka kube kuludulo khonapho ngoku.
Ngezinye indlela uthi kuhlukuluzwa nje kwamalunga ebandla lenu ngamapholisa lokho.
Uphume sobala amalanga amalutshana adlileyo ukuthi khona kule bandla labasakhulayo abangani basekele kakhulu ibandla lezanu pier abathe bona bafuna ukuyangena ezindlini nemizini yabakhokheli bethu. Azange sizwe amapholisa ekhomenta ngaleyo nto, not even ka one. Ye, sase sibona-ke ukuthi hhayi ngakuye ukuthi amapholisa lezanu behambelana beyinto one. Kusho ukuthi sesingabulawelwa abakhokheli thina sinjani sizihlalele. Wazi ngono lawo bakhokheli bethu babe siyabulawa kube nabantu ababili kumbe abathathu nabo abayakuba khona babe ngabafakazi.
Umnumzana Prince Dubeko Sipanda isiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule.
Asithi thina singacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazahanjiswa ekhothi ukuthi kubafumaniseka bela macala athile abawethuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asiyekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo. Kuzwakala ukuthi uwapha amacala abawethesayo la makhothi lawo ebe le ndima yawo ayidlalayo ukusho ukuthi ngibala amacala lawo bantu kumbe bala macala. Ezizinto zabaphethi lezi singazithatha zisithi thina abantu nje kuphela babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe njani. Mhlawumbe ngxe batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba beshiye ekhothi.
Siyabona-ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bancindezwele okumangalisayo abavunyele ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kamnangagwa kafisa ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khonokho?
Ayisikho lokho Gibbs. Imomo lowo esifundile ngalokho kwenzakale izolo ungakhangela vele kwenza lokho okuthisa amathaya khonokho abakwenza ayisoke kutshengisele kulokuthula khonokho abakubona ungakhangela into ekudlangudla made kusenziwa khona ngalithi betshaya lezubukoyile kuze vele into yakhona iyatshengisa ukuthi kuyamaphi. Injalo uhulumende angazavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi sebebonisa ukuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza le into kajanuwari liyani eyadlulayo okwakushiya khona izinto zonke zithabalele izikolo abantu baluta bayenzani konke lokhwana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonge ukuthi bakwenzela kathesi. Abantu abatshengiselayo ngokuphila bafuna ukutshengisela ngokuphila abantu abaphila nabo ezitshengiselela ngokuphila bethi amapholisa sihlukuluzile kodwa kungathi sitshengisela ngokuphila zange sikijele lutho zange sitshaye muntu zange sizihlabela sizihambele emgwaqweni sijele amaplacard bande labo abantu ababenzi khonokho bahle benze khonokho kade kusenziwa ngama-youth lab sengajikijela izimoto etshaya uzumpo yokulala amawindi lokunjani bechisa amatala hayi lokhwana yokuthi ayibudlwangudlwangu obungaphezu kwamandla ukulumende kaeza kuvume khonokho. Ukulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingalinyazwa abantu laba abagangileyo abalenjongo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlova.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Sokuqhamuke ukungahlaliseki kuZulu kulandela ukulaliswa esibhedlela seHarare komuntu ovele kwele China izolo ukuze ahlolwe umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende uthi umuntu lo uke wethekelela e-Wuhan kwele China lapho okuqale khona lomkhuhlane. Kumaviki amathathu edluleyo kulomunye njalo olaliswe esibhedlela esifanayo ngemva kokwethekelela kwele China. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwele China lakwamanye amazwe njalo usumemetheke wafika emazweni angamatshumi ayisithupha agoqela awezwekazi le-Afrika afana le-Nigeria. Abanye bathi ngabe uhulumende weZimbabwe uyavimba ukungena kwabantu abavela eChina andubana umkhuhlane lo udlule. Bathi ukungena kwabantu abavela eChina elizweni kufaka umuntu wonke engozini enkulu ngoba kungenzeka ukuthi abe khona ongena lawo lomkhuhlane. Sixoxelo meli weSouthern Tone edalele ePhalamende umnumzana Peter Moyo.
kuyamangalisa kakhulu nxa kuyukuthi khona umuntu lapha sibona bavumelana sibili ukuthi khona abantu laba kabake bame ukuhambelana amazwe lawo mabili. So kuyamangalisa ukuthi khathi abantu belokho bebuya betsoka kube bafakwa kuquarantine, bafakwa kuquarantine. Iquarantine le isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asineni ukuhambelana. Lapho osokusetusa yikuthi khona nohulumende wangikhona yenalo thina kasimthembi. Yikho akasikwazi ukuthi khona umkhuhlwane lowu for sure umuntu lowu ephuma esibhedlela yethiwa khona kanawo umkhuhlwane uyabe engenawo yini for sure. Ngoba nxa enguye uhulumende weyekela abantu bebuya ngapha abe sesiba nguye umuntu oza kuthi hayi kala kaphume thina khonokho asitrust khonokho. Njengami mina vele emelela abantu vela ngitrust uhulumende lowu ngoba ngikwazi ukuthi khona mphela abantu laba abangamamene emeni bala isikuruku siyafa lapha elizweni asikwazi into abasicabangela yona. Laba abantu bazasibulalisa lapha siyehluleke lokuthi siyelaphe lo mkhuhlwane ukubone kwenzayo.
Ngamanye amazwi uthi abantu abavela kwele China kabamelanga bavunyelwe ukuza eZimbabwe lanxa beyizizalwane zeZimbabwe.
Ngabahlale khona ngale eChina lapho abahlala khona kuze umkhuhlane lowo uphele kuthiwe khona akusela babe sebeqalisa ukuhamba kanti vele bajaheni ukubuya ngapha bona bevele bekwazi ukuthi khona kulo mkhuhlwane babe sebejaha ukubuya lapha eZimbabwe nxa bevele bethanda iChina indawo bengahlali khona ngale. Kabahlale khona ngale umkhuhlane lowo uzophela bengabuyi ngapha bekwazi ukuthi khona kulento embi lapha eyenzakalayo. So thina khonokho kuyasiyetusa ukuthi khona abavele balandani ngabahlale khona ngale.
Njengelunga ledale lephalamende selike laluphatha yini loludaba waveza imbono yakho le ephalamende?
Sike sakhuluma abanye bami bakhuluma sibili sazama ukusukuma ukuthi sikhulume ukuthi khona lapha madoda umkhuhlane lowo sizayenza kanjani njengoba sikwazi ukuthi khona amaChina vele iZimbabwe selikhaya labo sikwazi ukuthi kwakule mkhuhlane abanye basukuma abethu ayaziphofu abangaboniyo into yasebe siyikhuluma badlala befake ipolitics ngesikhathi abangafanelanga bafake khona ipolitics. So udaba lwangikhona lwasoluphela singazange sikhulume. So kufuze sikhulume futhi nxa engafuni befuna bengathandi kuyakhuluma kuphela kwenzala kusasa kwenza ukuthi khona kusasa laso kukubi ngabe sebekwazi ukuthi khona sake sakukhuluma lokhu bayana njengayo ngebhora zona ezizi kathe sesibhaliwe lapha elizwe lonke siyabatshela kwale parliament ukuthi hawu kathi madoda andibonini but abazwisisi. So sokufana lo mkhuhlwane ona lowu babona ngathi into yokudlala abantu labo.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern etale lephalamende. Uhulumende yena uthi uxwayisa abantu abalengwendo ukuthi bake bamengazo kancane. Uthi ukuhamba-hamba kwabantu besiya kwamanye amazwe kungabangela ukumemetheka komkhuhlane lo kalula. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa akobulawayo abophe abesilisa ababili abetheswa icala lokugqekeza ezindlini ezilitshumi lanye bantshontsha impahla engena ku-55,000. Abasolwa laba ngumnumzana Brandon Sbanda lomnumzana Kelvin Ndlovu. Iphephandaba leli libika njalo ukuba ilunga lezaphu umnumzana John Ndebele owafela kwele Malawi ngo-1977 ungcwatshwe kakutsha eplazini leDenver duzane lakobulawayo izolo. Amathambo kaNdebele agetshwe kumaviki edluleyo alethwa eZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama kugwamagwama village
Wat Makuleli, Wat Nine, Dolwane, Plumtree, Wilima West. Yeah, mina ngibona nganomhlaba lo eZimbabwe. Kuke kuzanye nje ukuthi zonke indawo zasemareserve zibe lamarigation. Noma singamavila, sibonakale lapho ukuthi singamavila. Kunzima ukuyenza amadamu nje anga idamu libe le-irrigation, idamu libe le ezinye indlela nje orimigodi, abantu bazilimele bakwazi ukuthengisa, abantu abalamandla and abanye asilalo ulwazi lokuthi sibone ngempela ukuthi uma kuthiwa kule-irrigation. Khona lapha mina esindaweni yakithi ebulilima West kule-irrigation kogambo kuphela yiyo engiyaziyo. Ngidlule kona ngo-November abamama lana bebethengisa imumbu. Kukuhle kakhulu, kukuhle sibili. Bayasebenza abantu babengancediswa nje kuma-irrigation namadamu okuthelela belwisane lendlala ukuze i-government umthwalo ube lula. Bazazithengisela laba bantu badle futhi lapho bafundise labantwana. Isicelo sibe sikhulu mina engisibhekile ezweni leZimbabwe lapho.
Salibonani, salibonani emsakazweni. Hayi, elikhuluma layo la ki wakwaDube, mina ngilapha eGwande Magwe, lapha esigabeni sikamathema ngaphansi kwaChipsane Magwe. Mina lokhu-ke hhayi angivumelani lakho sinto ukuthi angiboni kuhamba sibilika, angiboni sinto kusenza ukuthi lapha kube nokuthi-ke abanye kube lezitolo zabo kuthiwa zishiphile nje amasosi, amaphoyisa, ama-civil servants ukuthi-ke bebe labo belezitolo zabo bathenga zodwa. Thini kanti siyisizwe siyafisa ukuthi ngako konke kuyalinganiswa, sonke-ke sithole izinto ngempahla ngemali ethengekayo, kungabi-ke ngokuthi ubani uthenga impahla ezishiphileyo, ubani athengeke ezidulayo. Lokhu-ke besithi ngawo uhulumende wethu ngayo yakuthatha sibingelihlolibanzi kakhulu ukuthi yabonti ngasonke siyafananiswa wonke lamasosha lamapholisa njengayo wonke umuntu okhona eZimbabwe njengamaZimbabwe nje ukuthi sithenge okufanayo. Lokhu yikho sibile ngubonayo ukuthi hhayi xa uhulumende ngenza njalo kelizweni hhayi uyabenze into enhle kuye wonke umuntu, hhayi ukuthi kube nganxanye sengani kuyakhethwa olunye uhlangothi. Ngiyabonga emsakazweni.
Ukhuluma ngu-Dr. Mbethu, ninjani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli kumagumbi amanomhlaba. Ngikhuluma nje kunokudala uma ngisizwa ukubhanwa kwama-stadiums vela ngithi usibuhlungu lo kuyayangisa. Mina ngazi ukuthi kanti impela kusuka kuthini impela ebantwini bakithi. Ungabheka umgabe use wafuqwa, sifuqwa ngamasosha ukuthi aphume engafuna ukuphuma. Manje sesibona ne-stadium sesize futhi sibanjwa ngamandla ukuthi sizi-upgrade, sizilungise, sifake nama-bucket seats, size sifuqwe, siforswa, sizenzele nje sodwa nje sikhululekile nje lathi ngesikhathi ukuthi hayi izinto ziyathuthuka. Nathi ngesikhathi samanje sisibheke izinto zesizwa abantu sizi-upgrade sisodwa nje, kungabanga ne-pressure evela ngaphandle akukho. Nangazi kwenziwa yena.
Siyabingelela ku-Studio 7 kudubeka indlala kodwa bakithi esifile. Nyamsekenda lo muntu omthwakazi okhuluma izulu ukuthi ngani sibili, ukuthi ngani kuyatshintshwa sibili. Ungasakhuluma ngama-election olo bakwazi uvote vele ana lokuthi iyadlala kuyehluka ehle siphume eZimbabwe thina mandela esidubekayo. Nangafela ngoba bamncane bami ne-ground ngayekhuluma sendaba ye-ground yenzisakayo. Yazi sibuhlungu nje ukuthi ingane sibili bengayenza kanjani ukuphumele. Bani bayafika ngapha nami kanje ayifaka i-signature yami.
Sanibonani ku-Studio 7 ninjani? Ngikhuluma nompofu ngadlangadla yakho madala. Ngathi isicelo ngiyacela angazi isicelo sami lesizozwakala kahle. I-South Africa kulezi nsuku iyahlupha ngogetsi. So ezinye iindaba uthole ukuthi intamba amakunze njengenamhlanje alukho ugetsi, luyahamba ngo-5 lubuye ngo-9 ebusuku. So isicelo sami angazi ukuthi lingakhona ukuthi izindaba ezikhulunywe manje ngo-7 ngo-7 zifake ama-audios emafonini ethu sizwe ukuthi bekukhulunywa ngani. Ngacela lathi njengabalaleli abakhulu ukuthi sicela lisicabangele ugetsi solusihlupha.
Hey,
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isithunywa somanyano we-United Nations kwele Eritrea sesichotoze uhulumende walelo lizwe ngokwephula amalungelo oluntu ngendlela ezigoqela ukudlwengula abesifazana kanye lokucatshisa abasola ibandla elibusayo. Amaphepha ndaba kahulumende wele Syria athi kulendiza mtshina zebutho lalelo lizwe ezimbili ezidutyulwe zawa libutho lakwele Turkey izolo. Abatshayeli bazo basinde ngokweqa besebenzisa amaparachutes. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Obekumncintiswano okudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli ngolwezi, umnumzana Pete Buttigieg wazise izolo ukuthi usephumile kulumncintiswano. UButtigieg uphume kulumncintiswano ngemva kokunqotshwa kukhetho lweSouth Carolina ngomgqibelo. Umnumzana Joe Biden nguye onqobe kukhetho lolu ngesilinganiso esikhulu elandelwa ngumnumzana Bernie Sanders, yena onqobe umnumzana Biden labanye eNew Hampshire laseNevada. Ukunqoba kukaBiden ngomgqibelo kumuphe umdlandla ngoba ubekhanya eselahlekelwa lithemba. Kusasa khona abebandla lamademokrasi laba bazanqikilana kukhetho oluza kwenziwa esigabeni ezitshiyeneyo olubizwa ngokuthi Super Tuesday. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidela Ncube sambuza ukuthi kungaba sokuyikuvuka kukamnumzana Biden yini lokhu.
Kuyamthembisa kakhulu ukuthi angabe sevukile ngokuba vele iSouth Carolina iyayikhangelela ukuthi isengamupha ithuba lokuthi ancintise siya phambili ngokuba injengalokhu abantu bethanda ukusho ukuthi njenge-America ilabantu abamnyama abaningi, ilabantu amalatino amaningi, ilamakhiwa amaningi, iveza ukuba yi-America ngokwayo. Ngakho-ke kunqoba kwakhe kakumangalisanga. Okungabe kumangalisile isikhala sivulileyo usuke wanqoba ngesibanga esikhulu kakhulu okumkhuthazayo esiya phambili okuza kwenza kube lula ukuthi azuze lezimali zokuthi ancintise, ikakhulu njengoba sekusiya kuchaya kakhulu kuzaya okhethweni lolo okuthiwa yi-Super Tuesday okuyabe kuthinta khona ama-states amaningi kakhulu.
Yena labantu abafana labo Bloomberg bakhanya benatha mthombo munye, ubona uBloomberg eqhubeka ethola abasekelo kusiya phambili kumbe bazabalekela kuBiden?
Ngibona kuzavela kahle kuSuper Tuesday njengoba ubaba uBloomberg efake kakhulu ama-TV adverts ezikhangisa kakhulu kumabonakude kutelevizini. Kakangeneli ukhetho olunjengalolo esilubonileyo lokubonevada ukuze kubo-South Carolina, uzabonakala kahle kuSuper Tuesday ukuthi kambe imali yakhe lenenkangaka ayifakileyo esiyasebhiliyoni ingabe incedile yini kumbe kayincedi. Kanti-ke njengoba usitsho ukuthi banatha mthombo munye, bayilokho esingathi thina basesiswini sendaba basesenta, abekho ngakwesekuncele kumbe ngakwesekudla kwe-Democratic Party. Abafani lo-Elizabeth Warren, abafani lo baba uSanders abangokwesekuncele kakhulu. Abantu abaningi besaba ukuthi nxa ngabe kungavotelwa ubaba uSanders abe nguye oncintisana lo uPresident Trump, kuzaba lula ukuthi uTrump awine ngokuba iyamali phakuthi enza amaningi avela kuma-states la ngaphakathi kweAmerica angeke azavotele umuntu ozibiza nge-socialist. So ke kuyamnceda uBiden kakhulu esiya phambili, kodwa kuzamele phakathi kwakhe lo Bloomberg kube khona ophumayo ukuze kube lula ukuthi babuthelele abantu babo one ndawo bangabe bechithekene endaweni eziningi.
U-Elizabeth Warren uyatsho ukuthi usesandleni sokunxele lo mnumzana Bernie Sanders, kodwa njengoba ekhanya enqotshwa kangaka nguSanders engakatholi lutho, kasikafiki yini isikhathi sokuthi aphume kulo mncintiswano?
Kuza vela kahle ku-Super Tuesday kuyasondela ukuthi kucace ukuthi aphume kumbahlale. I-Super Tuesday izagela kakhulu ukuthi ungabona sekusela abane kumba abathathu kuphela kusiya phambili, ngokuba bazachithelwa abanye kakhulu laba bangakawini lutho. Kungafika leso sikhathi angawini lutho njalo, imali yokuthi aqhubeke ekhampeni esiya phambili ngimthi sesiya phambili uzabe engaselayo.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Fana wesikhalangeni uMashali ehlabela kamnandi lapho esigqibela izindaba zekuseni. Kodwa sithanda ukuxolisa kulabo abavame ukusibukela kuFacebook ngoba lamhlanje imitshina yethu ibingasebenzi. Kodwa siyathembisa ukuba na kusasa izaba isilungile ngakho. Libukele ku Facebook. Ukuziphetha ezekuseni ke zikhangele bezihamba phambili. Abasakhulayo be-MDC ababotshwe ngomgqibelo beseteswa icala lodlakela bazamiswa enkantolo namuhla. Ukulaliswa esibhedlela komuntu ovele eChina ukuze ahlolwe igciwane le-coronavirus sokudale ukungahlaliseki uZulu weHarare. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Asibeni sonke njalo kusasa. Litshone kuhle.